indaba eyabantu abahlala nembobho khona ngale eAmerica kumele kube lenguquko kumithetho. Ubona njengani, ukhanya njengani kulula kakhulu ukuthi abantu behambe lembobho njalo ubaba uTrump ingaba indaba yokuthi abantu bakwanisa ukuthi bahambe lembobho mahlayana khona ngale. Kodwa kulabanye abasebebuza ukuthi ungani yena ubaba uTrump angabe nguye yedwa abamzamayo, ayisiyo ndlela na eyokuthi abantu bamzwelusisi. Engxenye abanye sebecabanga ukuthi indlela zakhe ezokuthi abantu bamzwelusisi njengoba khona ngale usedliwa kuma-polls khathesi.
Lokhu ukulakho ukuba lo mthelela ongakanani kukhetho?
Akubona ukuthi uzaletha tshintshobani mina, ngoba ngenyanga ephelileyo njalo bake bazama ukumdubula ubaba uTrump kumbe inyanga ezimbili ezadlula, kodwa akusange kwatshintsha lutho. Abantu sebekwazi ukuthi bafuna ukuvotela bani, njalo angiboni ukuthi ukudutshulwa kwakhe kumbe ukuzama ukudutshulwa kwakhe kuzaba lotshintsho olukhulu kakhulu.
Isehlakalo lesi libona sengathi singaguqula imibono kamnumzana Trump ngodaba lwemibhobho na?
Akula nguquko ezaba khona, ngoba siyakwazi ukuthi ama-companies athengisa imibhobho bale influence enkulu kakhulu kuma-Republicans, njalo banika imali eziningi kakhulu kuma-campaigns ama-Republicans. Ukuthi angiboni ukuqula imiqondo kababa uTrump ngendaba le ukuthi sebeke bazama ukumdubula kabili.